So kuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle umagumbi yamane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 26 enkwenkwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wecelele MDCT Mnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano weBait Bridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa kuphiwa umbuso bayazikhohlisa.
EZimbabwe basoke bavume lelanga lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu, ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu ngobungithi bethu ngemihlobo yethu.
Umsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mkupe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphakathini, kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga. Namhlanje izizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ziphakathi komcimbi owenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla eliphikisayo ele MDCT umnumzana Nelson Chamisa uthi kazihluphi ngembiko yamalunga ebandla lezanu PF ethi ibutho kalisoze livume ukuthi abuse, esithi amandla okubusa asuka kuZulu hathi kubutho. UChamisa ukhulume la mazwi eseBait Bridge embuthanweni wokukhankasela ukhetho. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje beyishisa phela ukhupha inhlanzi emanzini eBait Bridge, akuzange kuvalele uZulu ukubuya ngobuningi ukuzolalela umkhokheli MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa enkundleni yeDulubazimu. Ekhuluma labalandeli beMDC Alliance abafika phose inkulungwane ezisithupha, uChamisa uthe mbike ukuthi ibutho alisoze livume busa ayimswelisi buthongo ngoba uZulu kunguye olamandla okukhetha lo amfunayo. Amalunga ezanu PF abalisa umsekeli kamphathi intambo ezomnotho umnumzana Terence Mgubhe kanye loJosia Hungwe babike phambilini ukuthi ibutho ngeke livume uChamisa ethatha umbuso, kodwa uChamisa uthi ibutho leZimbabwe ngeke laphikisana lentando kaZulu. UChamisa uthi anganqoba ukukhetho uzathuthukisa iBait Bridge libe lidolobha elikhanya ukuthi lingcelelanele leSouth Africa. Usikhwica Mfundi uHashman Ncube uthi indubo esibhekane leZimbabwe sezifuna ukuthi zixazululwe ngabatsha abafana loChamisa.
Abantu abadala abayibo abavala iZimbabwe bathi Zimbabwe is open for business, kumele ivulwe ngabatsha abalombono yokulungisa impilo zenu.
Ilunga lebandla le-MDCT eBait Bridge njalo ezancintisa ukhetho lwamakhansila umnumzana Morgan Ncube uthi ubuningi babantu abaze emhlanganweni walamuhla kuveza ukuthi abantu balethemba lokuthi uChamisa uzaguqula impilo zabo.
Ilanga lanamhla ilanga elikhulu ebantwini beBait Bridge. Uyethekelwa nguPresident Nelson Chamisa leadership ye-MDC Alliance, sithembe kuyo ngenxa yokuthi izanu Yes, Liga. Namhla ubukhangile lobuningi babantu laba. Kujuta abantu laba badibeka ngathi abantu abasebenzi abayi industry yabo ngeyokuthengisa industry yabo ngeyokuthinta imali. So ngabona belapha kujuta kula mali engenayo. Kutsho ngokuthi balapha ngathi bathembeke kule industry.
Okhokhela abathe ezansi emandebeleni uNkosazana Lindiwe Maphosa uthi luyamangalisa usekelo abaluthole kuZulu emandebeleni.
Esikhathini esedlulileyo besibona amarali anjengayenalayo senze emathawuni amakhulu anjengawobulawayo kuthiwa ukuyehla kwakhe engena emaphandleni engena ebantwini sokwenze kwaba lo mehluko omkhulu ukubona amanumbers la akhona kathesi kungamayouth amayouth yiwo amaningi abuyayo and sile nkangelo yokuthi amayouth amaningi azavota lokhu kusenziwa ngokuthi khona amayouth this time asele hope of a youthful leader ezawuba ngupresident so they think ukuthi ama-problems abawafesayo anjengokuyanga anjengokuswela imisebenzi anjengokuswela khona ukudla sibili okufaka esiswini balethemba lokuthi kuzadlula after election leso wine ubaba uNelson Chamisa.
UChamisa uThanqoba uzathuthukisa ezomnotho, ezempilakahle, ezemfundo kanye lemigwaqo ukuze le Zimbabwe lifane lamazwe anjengeSouth Africa. Ngimele iStudio 7 ngisedulubazini eBaybridge ngingu-Albert Nunube.
Umsekeli kamphathintambo wezemali uMnumzana Terence Mgubhe usexolisile ngokuziphatha kwakhe emphathini. Kodwa ukuxolisa kwakhe akucacanga. Umgubhe usolwe ngabaningi aze athi uMongameli Emmerson Mnangagwa anganqotshwa kukhetho kasoze asuke embusweni. Kwathi ngemva kwamalanga amalutshwana walutheza njalo lenkume aze aphoxe owayengumphathintambo wezemali uMnumzana Tendai Biti esithi kanathanga yini amaphilisi akhe okwenqabela igcikwane lengculaza lapho esemsakazweni besenza ingxoxompikiswano. Exolisa lamhlanje uMgubhe uthe konke lokhu akusiloqiniso. Sixoxele siphathamandla sebandla le-National People First uMnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala, umaba lokuthiwa uMgubhe kahloniphi ukugula komuntu akulani lokuthi ungubani. Umuntu lo muntu ulelungelo lokufihla izinto kumbe umkhuhlane ongabe uyabe umhlupha, kungaba yimalaria, kungaba yi-HIV, kungaba kuyini, awulalungelo elokuhlambaza umuntu ngomkhuhlane wakhe. Ikungahloniphi, ikuphelelwa ngumuntu osephelelwe, ongaselambono, oseswele ukuthi engenzani abe sesiyahlambaza umuntu ngomkhuhlane. Nxa selehlulene ngengibono wehlulwe, kodwa uvume ukuthi ngihluliwe. So lokho thina nje njengami njengesizalwane seZimbabwe njengebandla le-PRC asivumelani lakho, sithi lokho akwenzileyo kulihlazo. Okwesibili okokuthi uPresident Mnangagwa ngeke alanganga azaliwe ngeke anika umbukuso kulokhu oyabe kuyimile. Yizo izinto esazikhuluma ngazo even la izolo ukuthi laba bantu bavele kagangile, laba bantu sebefuna ukuthi basibuse ngombhobho, sebefuna ukuthi basibuse ngedlame, sebefuna ukuthi basibuse ngobuqili. Kodwa okubakathesi abantu beZimbabwe basoke bavume le langa lingawa phansi lidliwe zinyoni kumbe lidliwe zinkukhu. Ngani ngoba sizahlangana ngobuningi bethu, ngobungithi bethu, ngemihlobo yethu ukwenzela ukuthi amasotha athengise ukuthi lingabe lilamasotha, lingabe lingeniswe embusweni ngamasotha. Kodwa-ke kathesi wonke umuntu lelungelo lokuvota, wonke umuntu ulelungelo lokubana akhethe umuntu amfunayo. Kungeke kwenzakala eZimbabwe ngani ngoba le sadala lo mhlaba wonke ukhangele.
Bakhona abathi uMgubhe kumele axotshwe kuhulumende ngokuziphatha kwakhe. Wena uthini ngalokho?
Kuvele nxa esekhulume amazwi alobuthapha obundi ayethethisa umuntu ohloniphekayo kakhulu obe nguminister of finance wasebenza kuhle kuhulumende latshintsha ilizwe wathethisa umuntu oyizithi kwezomfutho we-economy. Njalo umuntu okhokhela elinye ibandla leZimbabwe, kulihlazo kakhulu lokho okwenziwe umkhulu.
Alo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu, isiphathamandla sebandla le-National People First, obekhuluma le-Studio 7 esemathebeleland North. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo esipha-ke uhlelo lwezemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngikombimba ePlumtree njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube ongowebandla njalo le-ANSA. Siphatha ezombusazwe kanye lezithinta isigaba sakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ye, hayi, lami ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa yini khona ngapho linjani, lani khona ngapho e-America bakithi.
Hayi, siyaphila ngapha, siyibona lina khona ngapho, ihamba njani imkhankaso njengoba sokuyisikhathi sokhetho nje?
Si-ANSA, i-ANSA ikhokhelwa ngumzila ongapha ekulilima West, iphosithe kungcono sigqugquzela abantu ukuthi kumbeni singakwanisa ukufaka ama-councillors ethu ngapha, sibe at least 90% eku-council yethu ePlumtree abazasikhulumela kuma-resources wethu akhona ngapha ekulilima.
Izakhamizi ziyayizwisisa yini injongo yebandla lenu?
Ngobuningi abantu bayakudinga, kodwa ke ngenxa yamabandla lakhona abadisturba ingqondo, abanye phela bakhangwa ikukudla, egcine ekhohlwe ukuthi khona adefende ama-rights akhe esigabeni sakibo ebulilima West ngenxa yokudla. Abaningi bayakuzwisisa but sebangenelwa umuhlwa ni-ANSA iguguzela khona ukuthi sidefende nje ibulilima. Maybe ezinye izigaba lazo zemathebeleland zizabona ukuthi ayi, siyazama siyibulilima.
Kodwa lilawo yini amathuba okunqoba njengoba lizancintisana nje lamabandla amakhulu afana le-MDC lezano?
Amathuba sibili maningi ngoba hantu yabona ntungamili kathesi sile mabhongana naleyana, sizoba jebhoda naleyakithi, sile migwaqo yethu yonke kayilunganga. Bayakuzwisisa, baya bekhala sibili abantu, but ma ngibona ngathi singadosa kanye kanye bengakuzwisisa. Siyayiwila sibili ubulilima mina ngilethemba ngenxa ukuthi khona izidingo zethu zonke abantu bakhala ngazo vele.
Singene kudaba lwezakhamizi, sizwa kuthiwa inkomo sezangena zathanyela amabele masimini, kwahamba njani?
Khona lokho kukhozwa yikho konke khonoko esikhuluma ngakho ngani, ngoba ma singaphathi ubulilima West ngibona ngathi lezi ndula zizaba sezilandela amasiko akudala ngani, ngoba izinduna zethu zakathesi zilandela ipolitiki kakhulu, azisakhangeleli abantu ukuthi bafanele bedle. Kule mumbu lo ofikayo kakhulu especially esigabeni sakithi iwadi 10 manti yakhangelise lapha engikhona, induna yakithi iprovider kakhulu osebhukubayo, yasako osebhukubayo abafunengi yiwo abaholayo. So kabasela ndaba labantu kazana lo mthetho, inkomo zizenzela santando. Njalo ngabe kuthiwa batyengiswa kustudio 7 balama TV benza shoot inkomo zidla igreen yami engayilima taka 7 February, umthetho kawusekho ntungamisi.
Baningi yini abalahlekelwa izilimo?
Baningi sibili kakhulu, baningi. Abantu abaningi bayakhala ngoba ubukhokheli bakhona bonke buthule. Yindula elumpimba ngamasini yakhe osebhuku kangikhulumi, ngoba yona induna kakhulu isuke ithathe bonke osebhuku kumba angikwazi ukuthi fulani ifake ezikhundleni labantu nje abangalancedo. Athi uthi uyakhuluma ukuthi usebhuku kayenzi right, induna ihle kugwebe, hhayi into zangikhona vele kazihambi.
Kodwa induna labo sobhuku bangena ngaphi? Kayisini yini njengezakhamizi elekela inkomo zalidlela amabele?
Ye, yithi sivili kodwa yonke into ilomthetho angithi yabona besikhala ngendlovu ntungameli zisidlela kodwa ke sibuye sireporte kubanikazi bazo so kuyafana lezinduna ngani ngoba mase sidlisela lamasimu kulomthetho wavela kwamadlambuli but mase siya enduneni kusinia ayi uzazothi uzibonele
hayi siyabonga Ncube bekukuhle kuba lawe kuhlelo
hayi ngibonge kakhulu ntungameli khona ngapho hayi sibongile kakhulu ngoko
lolove kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube oyisiphathamandla njalo sebandla le-ANSA thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Quiet Ncube isiphathamandla sombukiso wezamabhizimusi wezizalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika oZim Expo. Sixoxa ke ngombukiso oqale izolo edolobheni leBoston. Lombukiso uyaqhubeka njalo namhlanje uphela kusasa.
Njengoba ngisabela beauty contest le yamaZimbabweans kuphela kumele ube ngumZimbabwean ukuthi uhlanganyele ku contest. So loya bewinile simbiza ngokuthi Miss Zim Expo o Miss Zim USA. Lo oyabe enqobile uya qualify ukuthi aye participate ku Miss Zimbabwe eZimbabwe ngoba siyamnika indlela lokumncedisa lo muntu kumela avule laye indlela angazenza ukuthi ancedise ekhaya onjenge orphanage mbavule whatever akubonayo okungancedisa ukuthuthukisa ilizwe. Enye into esiyenza kakhulu nge-weekend yokuncedisa abantu abafuna ukulungisa ama-passport lama-birth certificate lencwadi nje zonke zokuhamba zokuhlala lapha e-America eziqondene lamaZimbabwe. Konke lokhu ngokumele kwenziwe e-Washington DC. Esikwenza ukuthi kwenziwe ngeZim Expo weekend sibona kunceda kakhulu abantu abafuna ukuya e-Washington DC kuzamela ehlala ehoteleni, kuzamela kade indege labantwana besiyalungisa incwadi e-embassy yeZimbabwe, kuzabadla imali eningi kakhulu. Ikanti uma sikwenza khonapho eZim Expo weekend siletha i-embassy officials babuye khonapho ehoteleni lapho esikhona bazolungisa izincwadi zonke ezifunekayo azabantu bakithi njengama-passport renewal, ama-birth certificate, wonke okuyabe kudingeka. Amabandla ama-church akhonapho siyakhuluma labo bazama ukuthi babe lenkonzo ehlangeneyo i-interdenominational service.
Imali yokuqoqa umcimbi lo ivela ngani?
Abantu bayazibonela sebekwazi ukuthi iZim Expo izabe khona nge-Memorial Weekend. Ivele iba khona nge-Memorial Weekend iminyaka yonke. Okuntshintshayo kuphela ukuthi izabe ingaphi. Siyadinga ihotela, sidinge i-venue lapho sizakwenza khona. Sinegotiate labe hotela ukuthi basinike ama-discount. Silethe i-business lapha. So silabantu bethu abaningi abazabe behlala ehoteleni yenu. Sicela ukuthi lisinike i-discount. So ke ihoteli siza kuthi for every person obuyileyo siyalinika i-10 or 15% discount. Kodwa as long as lizagcwalisa abantu abangaka ehoteleni sizalinika i-discount le. Lingehluleka then sokuzamela sikhulume ngenye indlela. Indleko eziningi ziyazibhadalela ngenxa yokuthi abantu bayeza. Njengoba nje i-beauty contest ukungenwa kayisikho mahala, kuyabhadalwa. Ngobi wolu leyo lapho kuyabe kusenziwa khona i-beauty competition. Siyabe siyipha iZim Expo iyabe ibhadele. iZim Expo i-organization ele account yayo eyaziwayo evunyelwayo ukuthi ngenze amabhizinisi anjengayo. Abafana abadlala ibhola iningi isikhathi sonke kababhadali kodwa kuyenzeka ukuthi city team ngayinye ngayinye ikhupha imali engaka ukwenzeka ukuthi sibhadale ama-referees abakhokheli nasinye. Imali esipha leyo team ewinileyo lemklomelo, inkomitsho and so on. Konke lokho zindleko zeZim Expo. Sile sponsorship, siyadinga amabhizinisi labantu abafuna ukuncedisa ngemali ukuthi ama-expenses siwehlise kakhulu.
Ungavalelisa abalaleli?
Ye, balaleli siyabonga kakhulu ukuthi lazi ngeZim Expo esiyenza iminyaka ngeminyaka ngapha e-America. Ngenye indlela esenza ukuthi sihlale sijabula, sithokoza, sihlanganisa abantu bakithi ngomnyaka ngomnyaka. Kuyathokozisa kakhulu ukuthi sazi ukuthi lani khona ngapha ekhaya. Ngiyakuthakazelela ukuthi lazi ukuthi senzani ezinye izinto esizenzayo ngaphandle kokufunda lokusebenza nje kuphela. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Ube lelanga elihle.
Bye.
Alo ke ngumnumzana Quite Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZim Expo ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sakhile Sifelane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe. Sihlaziya umsebenzi wale nhlanganiso lokuthi ingabe siyanceda njani abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Masifela.
Ngiyabonga kuni abalaleli. Ama-programs esilawo khathesi ngama-programs azama ukuncedisa obomama abasesikhathini esokungena emthethweni emaqembu atshiyanatshiyaneyo bezama ukulungisa ama-campaign abo ukuthi batholakale labo bela bekwanisa ukuthi basebenze njengokusebenza abanye bezama ukuthi bangene baphumelele kuhle ngesikhathi semthethweni. Sina sisebenza labo abadlula emahofisini ethu besicela besibona ukuthi singasebenza labo njani. I-support yangikhona iyatshiyanatshiyana, enye i-technical advice, sibonisana nje ukuthi basebenza njani, umsebenzi wabo uyahamba kuhle yini. Omunye sabe sibancedisa le-training lezinye izinto ezinjalo nje. Isisekelo selizwe siyacela ukuthi kumele ukuthi kube labo mama abangenayo ezintweni lezi abafika hafu.
Ngezinye indlela likhulumisana lenkokheli yamabandla ezombusazo njalo bayalilalela.
Angazi nabe silalela but ukukhuluma siyakhuluma ngoba siyabona nje khathesi ukuthi hayi obomama bakhanya njengani abaseze baphumelele kuhle ngoba singakhangela nje imithetho eyenzekele emaphathini atshiyanetshiyane ngesikhathi sesimbi. Siyabona ukuthi obomama abaphumeleleyo noma abaphumayo nje balutshwana abafiki kuhafu. Kodwa sikhangele futhi sibona ukuthi ama-political party wona lawo yiwo ahamba ekhuluma ukuthi no imithetho yabo ikhangelele ukuthi obomama kumele baphume bengobohafu. Kodwa nase beyenza imisebenzi yabo asibaboni befaka isithembiso sabo empilweni zabo.
Kodwa kathesi siyabona ukuthi kungani kulezi hlakalo zodlakela lezi zona liyazingenela yini ukuthi lixwayise amabandla ezombusazwe ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabesifazane abazama ukukhankasela izikhundla ezithile kukhetho.
Kakhulu thina kathesi nje sileyinye esiyibonele esithi yona yi-hate speech ukuthi abantu nabekhuluma bayakhuluma kakhulu bekhuluma izinto ezingakhulumekiyo ngaphambi kokomama eziyenza ukuthi abomama abaningi bahluleke ukuthi labo batholakale bekholisa ukuthi babe ngabantu abadingayo imisebenzi eyepolitiki okufana lokuyenzwa njengokobaba. sibona futhi ukuthi sesijayele ukuba nepolitiki eZimbabwe ukuthi abantu baye bethethisana and bekhiphe inhlamba kakhulu phezu kwabanye and sesikujayele khonokho sibona ukuthi no ayisiyo ipolitiki esiyifunayo elizweni ayisiyo politiki esiyibonayo iyipolitiki evusa ilizwe
ikakhulu kulesahlakalo esenzakaleyo wonkosazana Thokozani Khuphe khona kuyini eselikwenzile ngakho
khona manje angithi siyaxoxa ukuthi izinto lezi zimbi into eqakathekileyo ngeyokuthi ibe ngabantu ababonayo ukuthi kunokunye esingathi ngesikhiwa it's not acceptable asikuvumi ukuthi kube kanjalo siyabe sivusa lathi amavethu sikukhuluma kanjalo kodwa thina into esiyibonayo eqakathekileyo edlula ukuthinga kwethu ngokuthi umthetho welizwe singakhangeli nje indaba kamba Mthokozani ye esiyayibona and siyayizwisisa but singakhangela isikhathi sonke lesi esika-2018 sisukisela vele siphuma kwi-election edlulileyo ka-2013 ukukhuluma okubi lezenzo ezimbi ema-political parties sokukuningi kakhulu yikho siyabe sikhuluma ukuthi imithetho leyi abantu abakuma-political parties must be held accountable for izinto abaziyenzayo and siyabona ukuthi umthetho we-ZAC nguwo umthetho omele ukuthi kube nguwo oqinisileyo ezintweni lezi bebopha abantu na abantu bekhulume izinto esizibona ukuthi hhayi lokhu asokukhulume esikufunayo
inhlanganiso yakho ungathi kungaphi lapho ebona ingane yaphumelela khona
singakhangela nje khathesi ukuthi siyibona ukuthi obomama ukuthi labo banesifiso isifiso abakwanisa ukuthi basisebenzele ukuthi bangene izinto zepolitiki sikhona sibili and obomama sebebaningi abanesifiso abangenayo esikhathini zemithetho for example ama-elections ayakudala obomama babengena esikhathini semithetho babengafiki even 300 but khathesi amanamba abo ayadlula sibili ayafika over ama-1000 which means ukuthi kunokukhona okuyenzakalayo
leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Sakhile Sfelane umqondisi wenhlanganiso ye-Women in Politics Support Unit ephathisa abesifazana abaphatheka kwezombusazwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
ake sithatheke ikhefu elincane sisizwa ingoma yentombazana ecula iseSouth Africa yona idabuka eZimbabwe uLadi Phetho mamgobhozi bayakhuluma kodwa mina ngiyazifela ngawe ingoma kaLadi isigqibela uhlelo lotwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo umkhokheli wecele le MTCT umnomzana Nelson Chamisa utshela umhlangano weBaybridge ukuthi abathi ozanqoba uzalelwa ukuphiwa umbuso bayazikhohlisa. Siludgiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.